imali isalary yethu vele ayisakhwani ayisayenzi ukuthi vele siphile lapha eZimbabwe. Kodwa sazama ukuthi sikhulume ne-government ukuthi ilungise khonoko, sahlala phansi le-parliamentarian committee, sakhulumisana, sayinika izigalazo zethu ukuthi sifuna isalary yethu ibe i-US dollar, futhi sifuna ukuthi siphile kuhle. Sibona futhi ukuthi umongikazi wayasuka lapha eZimbabwe wahamba eBritain kumbe eAmerica, badinga umsebenzi khonakho. Le ndaba yokuthi vele imali yalapha vele ayisathengi, asisakhwanisa ukuphila kuhle le salary leyana. Kodwa siyibona futhi ukuthi i-government, sabona uminister wethu we-health wahamba ukukhuluma le World Health Organization ukuthi basimise ukuthi singahambi ngale emazweni sidinge umsebenzi. Sagcina sathakwa ku-red zone ukuthi vele abasivumele ukuthi siphume lapha sihambe e-Britain kumbe e-America kumbe e-Canada.
Indaba yokufakwa kweZimbabwe ku-red zone le iliphatha kabi kanganani, ngoba siyibonelo msekeli kamongameli welizwe ongumphathi ntambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga kusikhashana esedluleyo esola amazwe afana labo Bilithane, amazwe athuthukileyo ngokuqhatha abezempilakahle abavela eZimbabwe.
Khonoko vele siyakusula le ndawo yokuthi vele umthetho uyasivumela, umthetho welive ukuthi sisebenze khonako siyafuna ukusebenzela khona. Kodwa futhi sayikuthazwa ukuthi laye ezi uminista wethu wafanele ukuthi asisalise phansi, sisale phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane ukuthi sithole imali iyakhwanayo. Kodwa na wahamba wakhuluma le who sayenzwa i-red zone ukuthi uya red zone asikwanisi ukuhamba. Khonokho vele kuyasihlupha ukuthi bafuni siyenzeni, sho bafuni siyenzeni, siyafuna ukuphila lathi, sifuna imali iyakhwana lathi.
Indaba yokubanjelwa izithupha nguhulumende esingathi yi-bonding sizwe likhala kakhulu ngayo njengabongi labongikazi. Ngesikhathi kathesi nje idale lephalamende libhoda ngelizwe ezibhedlela lisiza ukuthi kuyini okulihluphayo njengabezempilakahle. Iliphatha njani leyo ndaba yokubanjelwa izithupha?
I-government yamadiploma yabamba indaba yokuthi vele bayabona ukuthi siyakwanisa ukusebenzisa ama-certificate phandle ngale sinjengomunye umsebenzi. Kodwa kusurayit umthetho awuvumi khonoko. Siyakhuthaza ukuthi i-government inike abanikazi bemadiploma amadiploma abo